Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-16 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Alinga litshona njani izilukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Izulu siyasilithole elihle kodwa lonyaka izulu liphuzile abantu abaningi bevele sebefaka izihlanyelo phansi njalo nxa lisina kunje nje izulu lelane lokuthi asikwazi ukuthi liphela nini ukuthi abantu bangahlanyela bakhangelela ukuthi bona bangathola isivuno esihle.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe.
Njengebulawayo Progressive Residents Association siyalwamukela uhlelo lwe-City Council lolu olokudevelopha iGodini Terminus lapho sokwakhiwa khona imall. Njengebhupha silesifiso sokuthi i-project le izaletha imisebenzi ebantwini bakithi.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isifike esivangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkili esilindweni samakhombi eGodini koBulawayo imall. Kuvulwa umngcwele wesine phakathi kweZimbabwe leBotswana sekwamukelwe ngenjabulo izihambi ezithi zona inyathelo leli liza kwehlisa ukuminyana emngceleni wePlum Tree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe ngoba uZulu ebhekane lendlala embi. Embikweni wethu lwelamhlanje inhlanganiso le ithi lanxa uhlelo lolube lumele lugcine kulinyanga isizaqhubeka ngalo incedisa abalambayo ukuze kuyefika umnyaka ozayo. Okwamanje inhlanganiso le iphathisa abalambayo labampofu abangu-730,000 ngokudla lemali. Uhulumende wazise izolo ukuthi inani labadinga uncedo lokudla selikhwele lisuka kuzigidi ezintathu lafika kuzigidi ezine i-4 million. Umeli wesigaba senkayi South edalele ePhelamende umnumzana Bednico Bebe onguwe MTCT uthi lihle inyathelo le-WFP kodwa uthi kumele iphangise ifike endaweni zonke zelizwe ngoba abantu bayalamba.
Izulu siyasilithole elihle kodwa lonyaka izulu liphuzile abantu abaningi bevele sebefaka izihlanyelo phansi njalo nxa lisina kunje nje izulu lelane lokuthi asikwazi ukuthi liphela nini ukuthi abantu bangahlanyela bakhangelela ukuthi bona bangathola isivuno esihle. Kukhona nje okuncane okwenzakalayo okwenziwa kakhulu-ke ngabantu bezanu kodwa hhayi engingakutsho ukuthi ke abamapolisa nabesibutho laba hayi okwakathe sebengakahlupha abantu sibili abantu abangani bafuna ukuhlupha ngendaba zokuthi bakhetha abantu ekudleni ke yilabo abasupporta iZANU-PF. Kulesigaba engingasizwa esigabeni ukuthi kona ke uchairman weZANU PF kudistrict ke uke wezwakala esithi ke hayi abantu be-MDC abanganikwa ke ukudla kwe-social welfare kuyenikwa kunikwe abezanu kuphela ngoba lokho kudla kungokwezanu. Kuyinto embi, into etshengisa ukuthi lowo muntu ulenhliziyo embi, inhliziyo yokuloya ngoba even esintwini sakithi umuntu kancitshwa ukudla isihambi silesisu esincane esingangophonjwana lembuzi.
I-World Food Program yazise namuhla ukuthi sizaqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla umnyaka uze uyephela njalo abanye ngabayabe benikwa imali. Khona ngapho enkayi selikubonile yini lokho?
I-assessment yangkhona isifikile ke esigabeni iyenzakala ke ukuthi kutshengisa ukuthi ke bazanika kanjani. Okwemali ke ngathi ke bekuluhlelo okungani kade luvele lukhona lusenziwa i-World Vision. Lanxa belusenziwa i-World Vision ke ngesikilulo ke sithi i-small scale kujuthi ngesindlela balubonela uhlelo oluphumelelayo ke ikho soluza kuthikele World Food Program nxa sibuya iyengezeleleke kulolu hlelo. Kwesibili mbona engana abakwenzelayo ukuthi ungakhangelisisa kathesi ke akuindlala yakathesi yiyane ukuthi abanye ayisikuthi bonke abantu baza kufa olemali esandleni ke ungahamba ke kuma shop ngibe ngithi kuma vinkili la sibiza amavinkili asemakhaya ke impupu uyayithola emavinkilini akufanani leminyaka ledlulileyo lapho kodwa ufica khona ukuthi emavinkilini kakula lezi mpupu okuthola ivinkili liyithishu kuphela lo nyaka ke kunganeno ke baswaye ukuthi uthi bekhangela ukuthi ke kuba lula ukuthi labo babone ngani abaresponsible bangabanika imali babanike imali baye emavinkilini bayethenga bese kusike labo ababonakala ukuthi hayi mhlawumbe lezindlela zokuthi bathole imali kazitholakali yibo ke abazalandwa ke baphiwe lokho kudla ke kuyikudla kuphelele.
Alo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe ummeli wenkai South etale leparlamente. Ikansi ledolobho lakwaBulawayo isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkile esilindweni samakhombi egodini kwaBulawayo iMall. Lapho okulabasebenzela khona abedlula inkulungwane lengxenye osekubangele ukuxokozela ngokuphazamiseka komsebenzi wabaphila ngokuthengisa. Umpumelelo Moyo intathele izindaba e-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Umnumzana Themba Machekano othengisela egodini uthi udaba lokwakhiwa kwendawo yamavinkili eyemall ludaba abalubala kumaphephandaba njalo iCouncil yakoBulawayo ayikacaci kibo ukuba izakwakha ngoba inengi labantu abathengisayo sebaphiwa indawo zokusebenzela emkambo yembida lasegcekeni eliphakathi laphakathi kwemakhosi leHighlanders Club.
Thina lapha egodini abasitshelanga exactly ukuthi igodi liyavalwa kodwa sizwa ngelikabantu abanye phakathi kwethu khonapas applyela istand wathiwa siyakuya ngale market. Mina njengami ngabhadala ngale market kodwa uthi ngiyengena ngathi ezikunzima abanye abakhona ngale market bathi bona akuyenzi ukuthi basuke lathi kumele siyithenzele khonapa ebesikhona.
Umachekano uchaze ukuba bebefisa ukutholiswa indawo ezifinyelela abathengi ngoba akusizi ukutholiswa indawo eza kuba nzima ukuba abathengi bafinyelele. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Zibusiso Dube uchaze ukuba bayathokoza ngokuthuthukiswa kwesilindo samabhasi egodini, wasecela ukuba iCouncil iqhathe abasakhulayo bakoBulawayo ekwakhiweni kwemolu le, kanye lokutholisa abantu indawo zokuthengisela ingaphela ukwakhiwa.
NjengeBulawayo Progressive Residents Association siya lwamukela uhlelo lwe City Council lolu oloku developer igodini terminus lapho sokwakhiwa khona imall. NjengeBupra silesifiso sokuthi iproject le izaletha imisebenzi ebantwini bakithi.
Unkosikazi Jennifer Ndlovu othengisela egodini uvumelane lembono kaDube ethi indawo yokuthengisa ngesikhathi imall isakhiwa sewayithola njalo uza kuya kuyo mhla iCouncil iqala ukwakha kodwa bafuna isiqinisekiso sokuba bazotholiswa indawo zokuthengisela mhla iphela ukwakhiwa ngoba sebeneminyaka bebhadala imali kuCouncil yokuba babe lendawo eziqondileyo zokuthengisela.
Ngoba lathi sihlala sisevalweni ngendaba yemoli le yakhiwayo lapha egodini. Ukuthi ingakhiwa leyo moli yakhona echoyo, thina siyabe singaphi. Kodwa lami ngomunye wangkhona wathola istand khona le makhosi le uHighlanders Club kodwa angahambi. Ukuhamba kwamangazi ukuthi nizahamba nami sokususa kuvalwela egodini.
Umasipala wakoBulawayo wabika ukuba uzaqala ukwakha imolu le ngenyanga ezayo njalo usephume lendlela yokususa abathengisayo kanye lezimoto ezithwala abantu ngendlela engasoze iphazamise umsebenzi wabo. Abasebenzela egodini bona bathi iCouncil ayikakhulumisani labo mayelana lokwakhiwa kwemolo le lokuqinisa ukuthi bazathola indawo zokuthengisela uma iphela ukwakhiwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuvulwa kwomngcele iborder post yesine phakathi kweZimbabwe leBotswana sekwamukelwe ngenjabulo izihambi ezithi inyathelo leli liza kwehlisa ukuminyana emngceleni wePlumtree. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaverone kweleBotswana.
Umngcele wemlambampeli ngezansi kwedolobho leGwanda uzavulwa mhla ka-1 kwenkwezi usiba ngowesine phakathi kweZimbabwe leBotswana. Ukuvulwa komngcele wesine phakathi kwamazwe omabili ukhalelwe ukwehlisa inani elisebenzisa ikakhulu umngcele wePlumtree, njalo ukhalelwe ukuvulela ukuhamba kahle kwempahla kanye labantu ukuza kwengeza ubudlelwane lezomnotho phakathi kwamazwe omabili. AbeZimbabwe kweleBotswana sebelamukele inyathela lokuvula umngcele wemlambampeli. Umnumzana Mthabisi Khumalo uthi kuzanceda labo abavela emangweni efana leGwanda abakade besiyadlula kobulawayo bethatha umango emide njalo kudala ukuminyana emngceleni wePlumtree.
Hayi, ukuvulwa kweborder leyi enje siyakuthokozela kakhulu, kuyinto enhle kakhulu ngoba icongestion ebakhona lapha eRamakhwebani kakhulu ngama-holidays khangela i-Easter kathesi, icongestion ebakhona ayiyenzi, njalo ngibona ngathi ukuvulwa kwaliborder kuzokutsho ukuthi icongestion le izaba phansi, njalo thine siyabe siyendaweni ezinjengabo Gwanda sokulula kithi kakhulu.
Kukanti umnumzana Castro Sibanda uthi kuzalamulela labo abayihlobo nxa zonke zomngcele ngoba sekuzabalula ukuthi bavakatshelane. Uthi kuza kwengeza lobudlelwane kwamazwe omabili.
Ngibone ngane ukuvulwa kweborder le entsha eGwanda, to me ngathi it was only logical sikhangelele ukuthi abantu abaningi abayizihlobo bahlala eduze-duze, abanye bangapha komngcwele, abanye bangale, kodwa bebengakhona ukuthi befinyelelane ngenxa yomango okhona. Njalo kuzasiza kakhulu ekupromotheni engathi i-trade between two countries.
Kodwa utsho ukukhathazeka ngesimo somgwaqo esilakho ukuxosha abahambi beqhubeka besebenzisa umngcele wePlumtree.
Kunye futhi engunazelelayo ukuthi i-government kufanele eZimbabwe in particular kufanele improve i-road infrastructure ngenxa yokuthi kule inye i-border already ekhona eyavulwayo emasilodge engasebenzi kahle ngenxa yokuthi akula mgwaqo omuhle oyenza ukuthi abantu becrosse. Kodwa lokhu okwamanje sibone ngantu akuzade i-congesta i-border ePlumtree.
Umphathi ntambo obona ezokuhambisa eZimbabwe umnumzana Joram Gumbo usethembise ukuthi umgwaqo obambisanisa indawo ezifana leGwanda kanye lemaphisa lomngcele omusha uzakwakhiwa kusikhatshana esifitshane esilandelayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kuleBotswana.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncintiswano wenkondlo ku Studio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu. Ubona ngani ungamedlula u Janet Khumalo na osekhona manje? Ngena lawe uzitholele umvuzo, siyahulula ngapha ku Studio 7. Ozathola ama like amaningi. Nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano. Uyathola futhi ungathola ama-like amaningi, uthole umvuzo omkhulu. Lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA Indebele ku-Facebook.
Dokotela abasanda qeda izifundo ekade bemele baqalise umsebenzi mhlaka 1 kuyona le inyanga lokho bengakaqalisi ngoba bengavumelani lo hulumende phezu kwe contract isivumelwano abamele basisayine. Odokotela laba bathi sebezame ukukhulumisana logatsha lwezempila kahle olwe Health Service Board kanye lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa, kodwa akulalutho oseluphumile. Bathi okunye abakhonona ngakho ukuthi isivumelwano sabo asibavumeli ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso ezimela izisebenzi kanti njalo odokotela besifazana abaphiwa iholo labo ngokugcweleyo nxa bethe baya kukhefu lokuphumula bezithwele i-maternity leave. Uhulumende uthi nxa odokotela laba befuna alungisise izikhalazo zabo kumele basayine izivumelwano zabo kuqala kodwa bona bayakwala lokhu ngoba besithi bengasayina bayabe sebezibophele endaweni ezabuya ibahluphe kusasa. Sehlulekile ukukhulumisana lomgcini sihlalo ogatsha lwe-Health Service Board uDokotela Love Mombe Ngeranwa lomphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barile Nyadwa. Kodwa ummeli wedalela ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo uveze ukuthukuthela ngodaba lolu esithi uhulumende kumele alulungise ngokuphangisa ngoba ukuze odokotela baqale umsebenzi.
Okokuqala uhulumende le-Public Service Commission bephula umthetho ngoba izisebenzi zakahulumende zisebenzisa i-Public Service Commission lapha abalelungele khona ukuthi bajoyine ama-trade unions uma befuna ngoba i-trade union i-voluntary organization. Njalo singakhangela udaba lokuthi omama uma bezithele besemsebenzini bahambe kumalivi. Udaba esalulwa njengenkokheli yeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi kulesikhathi ukuthi omama bazithwele babeqhutha imisebenzi ukuthi bazithwele. Saze savumelana nohulumende ukuthi umama yedwa kumele aphiwe isikhathi sokuthi ahambe kumaternity leave, njalo aphiwe umholo wakhe kumaternity leave, njalo kumele abe labantwana abathathu ilo-employer oyi-1 evunyelwa ukuthi ahambe ngakhe kumaternity leave. So lokho sokusenza uhulumende odokotela laba sebesenziwa ngazani yizibotshwa. So kumele balandele imithetho eyejele, hatshi imithetho eyacubulwa abameli bephalamende yavunywa ngurhulumende. So lokho kukhona yimhlamba kuzisebenzi zikahulumende, ikakhulu izisebenzi ezisebenza nabantu abagulayo odokotela. So bakhuluma kungenze kuleli lizwe odokotela ngasiselako iningi labo sibavaleka kuleli lizwe endaba yokuswela kwemisebenzi. So lokho kwenziwa ngurhulumende zephula umthetho oqondane lezisebenzi zaseZimbabwe ka-Defence Commission Act le-Labour Relations Act.
Khona kungani uhulumende engakunanzelela ukubana odokotela bayasilela elizweni alungisise lolu daba ngokuphangisa?
Ayisikho ukuthi uhulumende akakwazi, uyakwazi ukuthi odokotela bayasilela. Abazama ukukwenza ukuthi beze odokotela babe yizigqili babaholise imali engasoze bancedela ngalutho ngoba sonke sikwaziwa sikhathesi abanye odokotela bakhola ama-$300 umuntu eqedile iminyaka leminyaka ese-yunivesithi efungele ukuthi alapha abantu abagulayo. So badinga izindlela ezokuthi benze izibhedlela izisebenzi ezibhedlela ibe ngama-export processing zones lapho kungenamthetho khona okuphula khona umthetho umkhakhe engumathanda.
Alo ke bekungunkosazana Thabita Khumalo ilunga ledale lePhalamende engowe bandla leMDCT ubexoxa lo ntungameli inkomo eStudio 7 ecingweni eseHarare. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Belgium abikwa esegombolozele enye indawo edolobheni leBrussels ngemva kokukhaliswa kwembobho endaweni le eduzane lalapho ukuthiwe amabhomba adubuka nyakenye kwele France edolobheni leParis ngabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo kwafa abantu abaningi. Iqembu lebulenjini elizibiza ngokuthi Anonymous lithi selisungule umkhankaso wokuvimba omunye wabadinga usekelo ukuze akhethwe ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho olukhulu lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump. Ukuhlelo lwethu lwezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibongile Mhlaba ofundisa ekolishini lemfundo ephezulu eNew York ngapha kweleMelika. Umhlaba oselesikhathi eside ehlala kweleMelika uthi ukufundisa eMelika kuyehlukene kakhulu lalokho kwenziwa eZimbabwe. umhlaba utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ngaphandle kwalokho kunzima ukukhulisa abantwana ngapha kwele Melika.
Lecturer e college.
Oh, lecturer ngikona ngaphufundisa
history la makhasa ngu2 e world history e cover nje umhlaba wonke nje bese ngisiba le Africa, the history of Africa.
Hmm, kunjani kodwa ukufundisa kona?
Kulo mehluko ikakhulu nxa zimkhangela i-history ye-Africa, kulo mehluko sibili ngoba njengomuntu owafundisa eZimbabwe, abafundi bakhona bathiyene kakhulu kule nkalakatha yomehluko ngoba abalapha i-history yabo bandise ukukhangela ngokwabo ikakhulu, ukuthi ezinye indawo zomhlaba hayi kabaziqakathekisi. Njalo abafundi bakhona bagcina bengela i-background e-history ezinye indawo. So yeah, so nxa ususe college ke ukuthi uqalise ngathi kugcina kusiba kuningi kakhulu, kubehlule ngoba babe sebekhangela amagama le ndawo abangazijayelanga bese kusiba nzima.
So kodwa uyabafundisa le history yeZimbabwe into ezinjalo?
Yeah. Isikhathi sakhona silutshwane, akukwanisi ukuthi ungene okujulileyo.
Ye, nxa sesikhangela-ke ngempilo kodwa khona ngapho-ke eNew York, kuphile kanjalo khona?
Kuyaphileka njengomuntu osehlale iminyaka eminingi nje, ugcina usujayela indawo kodwa ufuna ulabangane, ligcina selibambene, selibaningi ukuthi liyabe libonisana izinto, lincedisana lapha, likhangela ukuthi abantu abafika kudala babe belincedisa lani, lincedisa ababuya later, kwenzela ukuthi libe nje i-community yenu khonapho.
Kodwa ke ezamasiko khonapho labe lizifaka lazo yini nxa selincedisana, kwenzakala khonokho?
Hayi, lapho sibili lapho sehluleka khona. Ngingazi ukuthi kwezinye indawo ze-America ukuthi benza njani, but nxa sesilapha ngibone ukuthi sikhangele kakhulu ukuthi sifithe ku-community yalapha. Okwethu sigcina siyekethisa kungasa ngishitshi kakhulu ngoba sikhangele abantwana ukuthi manje ngabe into okhe ngikhangele emuva kuzabahlupha ngoba impilo abayiphilayo kayisafanani lalokhu esasikuphila thina sisesekhaya.
Ukukhulisa abantwana kodwa kunjani khonapho eNew York?
Kunzima ngoba njengoba usitsho kwamasiko kutyene kakhulu, njalo kule ama-influences amaningi avela ngaphandle, ukuthi ezikolo labangane abavela indawo eziningi. Ngoba iNew York i-community yakhona i-diverse okumangalisayo, ukuthi kugcina kusiba nzima ukukhulisa abantwana kusukela ku-language, ulimi abalukhulumayo, ngoba ungazi uzame ngapha ngikhaya ukuthi sizakhulumisa iNdebele, then nxa sebesesikolo la ngapha hhayi ugcina kungasahambelani, bagcina sebe-confused.
Lo-ke ngunkosikazi Sibongile Mhlaba, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leNew York. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Sihlaziya ke udaba lokubana kule nkulungwane zamagama abantu ezipholiswa imali nyanga zonke kodwa kungela muntu oyabe esemsebenzini, ama-ghost workers ngesilungu. Okwakuqala ngiyakubingelela ngikwamukela kuhle.
Ngiyabonga mkhande, ngibingelela labalaleli.
Ya, umbuzo wami wakuqala singathi thina ubona njani udaba lolu lokubana kuthiwa kulezisebenzi eziningi kakhulu eziphonga kuba ngamagama kodwa nxa kusiyakhangelwa emsebenzini lapha kazitholakala?
Kuyindaba ebuhlungu njalo eyanofana. Ngiyananzela kuyindaba entsha kwakuleminyaka eminingi singakhumbula laphana kulo government national unit kwaba yinkulumo yokuthi kunanzele ukuthi kulakulezisebenzi ezikhona emabhukwini kodwa-ke ezingasebenziyo kodwa imali iphuma. So kukhanya ngathi ababekohulumende ama-ministers ohulumende babekwala lokho bethi hhayi leyo nto yipolitisekhoko abantu and kunjalo kukhanya uhulumende ubhadala imali ezisabekayo nabantu abangasebenziyo. So-ke umbuzo omkhulu ukuthi lezo mali ezibhadala abantu abangekhoyo zithathwa ngubani, zihliwa ngubani? So-ke sesegcekeni ukuthi khathesi aluba kuthiwa la elizweni lapho kulo hulumende ongenakela ngabantu lezinane zezabo sebezananze indaba leyi ingasuka nje iphelele emoyeni singayindawo. Kodwa eqinisweni sokwenzakala kuyinto eyangisayo, ngathi esikhuluma kanye njengesizwe abantu abasebenzi imali elizweni ayikho, ama-sevisebenzi abasebenza kuhulumende bayithi lokuhola, ngathi esikhuluma kanje le-bonus abayehole yalasiye kodwa kuphezu kwalo kube le mali ezongeyitshonto ezongupha ngabantu abangaqonakaliyo. Lokho kuqalale ukubana kuthiwa lezo mali engayelo kuyisibonelo kwabanye abazama ukufana ngokuba nasi bahambe emakhodi bagweje bahlale kule majeli kwezetrayela kwesabo kwenzefana naye.
Ngokubona kwakho amabandla aphikisayo kukhona yini engakwenza ngodaba lolu?
Ibona ngathi amabandla aphikisayo kathesi alethuba elihle lokuthi batshengisele ukuthi uhulumende onguye kathesi obusayo usesiyegqibenza ukuthi sehlulekile ngoba phela sokule bufakazi ngoba indaba le indaba endala bekhuluma ngayo kodwa abauhulumende besala. So ingxenye kathesi sibona ngathi amabandla la aphikisayo abesezikwenza ukubana amobilize abantu kusuke lendlela abemeyo yokutshengisela ukuthi lokho kwenziwa kwelizwe yini akhuthi ukuthi abantu bayasebenza bona abasebenza babhadale i-tax, abantu bayathenga babhadale i-vat, imali zabantu beye futhi apho zibe zitshontshe bele bona abantu bekhala bekusisa kuthi phezulu kakhulu. So zonkathi amabandla aphikisayo alethibeto bantu esikula amapulayiza amamasisi abantu bathengisele endiza egcileyo besebenza namanye ama-organization isetano akhangela bonabo ama-organization abo zimt o-ttz abe-civil service bonke babambane ozesithi babambane ngoba le yinto e-afecta isizwe e-afecta isisebenzi liyi-afecte lemuli esikhathi nama-extended family.
Kodwa ke nxa sisizwa yena uhulumende uthi yena wahamba wayocubungula wayodingisisa efuna ukubona ukuthi abantu laba ngobani, yikho sekuphuma ke imbiko le, singamethesa na icala lokuthi nguye olowo mlandu la?
Icala siyamethesa ukuthi lo mlandu ngoba labo bantu babeqhathwa nguhulumende i-public service yikwenza lokho. So nxa kuyukuthi uhulumende owenziwa kuthi kwenza wasebona kule nto ekhona uhulumende sokusegcekeni ukuthi iminyaka yonke leyi into lezi zenzakala uthi ukuthi akulama-checks and balances kwi-system lesiyakikhula ngingathi ngesindebele ngakufaka njani kodwa akulama-checks and balances okutshengiseni kambe la bantu abasebenzayo basebenza foshiwa bakhona yini njalo futhi singakhohlwa ukuthi nxa ubala amaphepha labanye abasebenza hhayi abantu abatholakele abanye yibonabo kuthiwa ngambishiya ngamani. So ngathi yonto engxenye uhulumende politically wayehlazi kwenzakala njalo uthi bekulake ezimbabwe ukuthi sefike kwehlukanisa uhulumende kona uyokwenza kusikhozela ama-problem ngoba sawulenzeze yonxa uhulumende funa ukuthi athokozise abantu abasebandleni lakhe yobona abantu abangenzi behola ngapho ngathi bakuhulumende kanti bona bakho kuhulumende. So jinisibesilayo so-ke iqiniswe nokuthi uhulumende azathathe ngomunye ulo mlani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli libele.
Hayi, lathi sibongi.
Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilale. Ukuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lwendlala ngenxa yokungani kahle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi siqhelisa uhlelo lwayo lokwabela abalambayo ukudla eZimbabwe. ikansile yakobulawa isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okwakha indawo yamavinkili imoro esilindweni semichova egodini kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, silichiya ke ku Studio 7 Live Talk. Lilale.